kuyadanisa kakhulu ukuthi abantu baswele into abangayikhuluma bese bekhuluma amanga bezama ukungcolisa ibandla leZANU-PF. Hhayi, uhlelo lwe-medical endilelwane lo abantu abayiswele yingozi leyo asho nto esingayipoliticisa sikhulume ngayo nje abantu bayenza ingoma bejayize ngakho bese besenza khona kube veli-political agenda yabo ethile abalayo abayigijimisayo. Abantu balimele, abantu baphele, abantu ngabakahulumende. Uhulumende weZANU-PF, uhulumende akhiphathe iZANU-PF, uhulumende ikuzabona uhlelo lwakhona likhokhelwa uminista we-local government uJulai Moyo. Into kahulumende asho nto yephathi leya njalo ilokuthi iphathi ingena ngaphi-ke kathi esingasho kunje angikwazi konke lokho kuvelelanga kathi khona kuya kube ngubani lo ongabe sekugcina sesehlelanisa abantu ngokuthi abe sinobehlelwe ludubolu nje kuthi lo ngowezanu-PF isikhathi soneso sivela ngaphi esokuba lo mnakano omubi kangaka abantu abafikelwa umoyo ongayisiki ukuthi babe bekhuluma izinto ezingayisizo. Akukho lokho ndingameli, akukho indlela zabantu abafisa ukuthi kuhlale kukhulunywa ububi kuphela neZANU-PF kuphela. Ake ngasabi ngibone nje into eyodwa enhle eyenziweyo kodwa nokunjalo sathetha umsebenzi lo ngokahulumende ngicela bakuzwisise laba bantu ngabeuhambele isikolo bakuhambele isikolo bakuzwisise ukuthi bayehlukanise umsebenzi kahulumende umsebenzi wephathi yiko baye begijima khonale besiyayenzeza izinto ezingakhaniyo bezama ukuthi beqhubuselwa lwe-m d c alliance ayisikho konokho yimisebenzi kahulumende kuphela lo.
Kodwa into eyaziwayo esegcekeni baba uGawule ukuthi abasekeli benu nxa besiyathatha ukudla lokhu eManicaland bahamba begqoke impahla zebandla, kungani besenza lokho?
Ngokuhamba kwezikhathi abantu befundiswa kuhle ukuthi hayi kungabi yizikhathi zonke lapho enihamba ligqoke khona lokho lizehlukanisa lokho. Hathi kwaba khonapho abantu babethi ye abantu kudla kuthiwa kunika iZANU-PF yedwa, hayi ndingamele ngamanga lawo akusekho lokho. Uhulumende eyinsaleka babumnankakwa akukho njalo asikufuni khonoko okuyinto okuyinto lokunqaka kwaba khona ngesikhathi sendlulayo thathethi kuhulumende lo uhulumende wabantu asikufuni njalo akusoze kufunakale khonokho. Kodwa ukuthi umuntu kuhambe egqokeni okokathesa hayi lokho kungathiyana nje ngoba abantu bathi bayazigqokela abanye bakuhambe emhlanganeni ohlanganisa umuntu wonke umuntu ezihambele ezigqokele irigalia yakhe iphathi yakhe alokhona kungaba yindlela kodwa kuyalo kungaqondanga nje ukuthi abantu entweni ezinjengazenezo lapho kugqoka nje irigalia yebuthanini enjengalala kumbe kukhona ukudla lento ezinjengazenezo.